Ubulawayo ngamazana kukaGugu wethu seyizakhamizi zaseGreat Selling e-Essex lapho behlala khona lomngakhe. Akwaziwa ukuthi sizathubani embulele. Sixoxele izizalwane zezimbabwe ehlala kwelebhilithane ezathuke kakhulu ngesigaba lesi. Unkosazana Pamela Moyo ngumunye naye owaphoswa wabulawa ngumngakhe.
Sikhenze silinde busuku ngabana sithatha umqamelo. Isefuna ukungivala ngawe, ifuna ukungivala umoya. So ngaphangisa ngasengimbona mina. So ngathi ngiyazama ukubaleka kanivele wayele ngqamu. So wahle wakhopha ingqamu. Wathi uyangigwaza, angigwaza ehlombe. Ngakwanisa ukubaleka ngavula isivalo ngabaleka. Ngahle ngabiza amapholisa akazange ngibone ngacatsha. From today ngahle ngathuthela eLondon, ngahle ngayocatsha la wahle wabanjwa ngamapholisa wayevalelwa. Umchato wahle waphela. I-abuse it's real, especially kuleli lizwe amadoda ayabulala. Ungabona lengani ngale understandani emchatweni. Okungcono ukuthi uhle sisuke ungameleli ukuthi kuze kube wrong.
Unkosazana Siwoluhle Shoko uthi indoda oyibone kuhlukumeza kumele uhle uchithe umchato khonapho khonapho.
Abantu sigcina sikuma-relationships alobudlwangudlwangu angelathando phakathi. Ugcina ubulewe ngumuntu. Sesibona kathe sidade wethu lo ofile ebulawa yindoda. Nxa kunzima, nxa ubona ukuthi lokhu sokwehlula, ngcono uthiye kulokuthi ufele phakathi.
Umnumzana Dumile uthi abesintwana bayadelela omkabo emazweni.
Ngokudelela osokukhona lapho sokusenziwa ngabafazi. Kunzima, asihlonipheni bomama, asihlonipheni kangitsho ukuthi ngiyakusapota ukubulawa kwabomama, kodwa kasikuvikeleni ngokuhlonipha bomama. Sizibuthe, sibe ngabomama abahloniphayo.
Ukungabi labantu abadala abakhuzayo yikho kwenza abakhetheleyo bahlale besilwa. Umnumzana Lucky Moyo uyafakaza.
Mangisizwa abafowethu labodadewethu kuthiwa bayaxabana kwesinye isikhathi baze balimazana. Bekungaba kuhle sibe nabantu abadala lapha e-UK kwesinye isikhathi abantu uma belenhlupho. Ndibona abantu abadala, ngiyazi ukuthi abanye babona ama-pastors ama-church. Kodwa-ke eningi abantu abadala kwesinye isikhathi bayawubona nje umshado ukuthi hayi lo usunzima.
Iningi lamakhosikazi endileyo ahlukunyezwa ngomkabo kakhulu emendweni. Ngikwenzela Musa Madondo uthi omama kabangahlali emendweni olobudlwangudlwangu.
Njengabafazi sesihlezi ezindlini, sihlezi ezindlini ngendaba yokuthi siyesaba ukuthi abantu baza kuthini. Namhlanje sesilokhe silahlekelwa, sisesaba ukuthi abantu baza kuthini. Sesilokhe sitshaywa, sisesaba ukuthi abantu baza kuthini. Mina ngombono wami, mbone yami sekuyisikhathi sokuthi indaba le ike ihluze njengabafazi. Sike sihlale phansi sibuzane ukuthi kufuze sihlale yini na ngokuthi abantu bazakuthini. Kumbe sokuyisikhathi sokuthi lathi sibone ukuthi okuyabe kungcono yikuphi.
Usikhutha Mfundo u-Admore Chuma wase-University of Essex obesozana kakhulu lomunye uGugu kunye nomkakhe uchaza ukuqakatheka kwesiko lokulaywa kwabathetheneyo nesintu okungatholakaliyo emazweni.
Mina njengama-Africans singabantu labana ukuthi khona siyaba labo anti labo obabakazi abakwanisa ukubana nxa kule problem kuma-relationship bangenele. Akusekho-ke lapha England lapho sitshelwa nge-counseling. I-counseling it's been proven ukuba into e-cultural. Kithi ku-culture yethu kwakusenziwa ngabo anti. Uthola manje ubone ukuba into encane nje abantu ku-relationship begcina ukuxatshana, kugcina sokusiba lezi ngozi ezinjengalezi.
Sebaningi abasifazana abadabuka eZimbabwe ababulawayo ngumkabo kwelebhilithane. Okunye kusenziwa isikhwele, abanye bathi sokulokudelelana. Umkagugu ubotshiwe njalo laye uyisizalwane seZimbabwe owamandla osesibhedlela olindwe ngamapholisa kulandela ukuzama ukuzibulala. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.